Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 6 kumpandula 2017 ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Say how much we have raised so far, but we are in the process.
Nganye ngisho ukuthi sesidemali kodwa sisadinga indlela zokuthi sibe lokhetho. Ngalamazwi ngithi uhulumende kumele asidingele imali ukwenzela ukuthi sibe lokhetho olukhululekileyo.
IZimbabwe Electoral Commission ithi sithole imali eyincosana nje kuphela phakathi kwezigidi bhosi ezingamakhulu amathathu zamadola ezasetshenziswa ekuqhubeni ukhetho lomnyaka ozayo.
Njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngobaba uTsvangirai asilasizathu sokuthi sibambanele lomnangagwa, ngoba sonke siyakwazi ukuthi umnangagwa yi-ZANU-P F, njalo umnangagwa nguye wokubulala abantwana baseZimbabwe. Sizabambana njani nabo bezanu ukuthi sitholane?
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai selandule imbiko ethi ule njongo yokungena kurhulumente womanyano ozakhokhelwa ngumnumzana Emmerson Mnangagwa. Uhulumende wase South Africa uthi uzakwazisa ngolwesihlanu indlela ezasetshenziswa ekuvuseleleni ama-permits ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi lokhe isadinga imali phose eyizigidi ezingamakhulu amathathu zamadola i-274 million ezasetshenziswa ekuqhubeni ukhetho lomnyaka ozayo. Kubika intatheli izindaba yethu uGibson Bebe.
Umsekeli kamgcini sihlalo wezek umnumzana Emmanuel Magede ubike lokhu ngemva kokuphiwa ingcosana yale mali engaba yisigidi esisodwa samadola i-1 million eyokuphathisa emsebenzini wokhetho lomnyaka ozayo. Loba nje kudingakala izigidi lezigidi zamadola ukuthi ukhetho lolu lwenziwe evele esigodlweni sommeli weleJapan eZimbabwe. Lokhu kwenzakale namhlanje esigodleni senhlanganiso yomanyano wamazwe wonke eseUnited Nations Development Program UNDP eHarare, lapho obemele iZack uMagede, omele iUNDP eZimbabwe uBishop Rajuli, lommeli weJapan umnumzana Toshiki Lwado belobelane isivumelano sencwadi yale mali. UMagede ubonge kakhulu eJapan ngosizo lolu, kodwa wathi uhulumende kufuze abone ukuthi imali le iyadingwa ngokuphangisa ukuze ukhetho luqhutshwe kakuhle.
Say how much we have raised so far, but we are in the process.
Nganye ngisho ukuthi sesidemali kodwa sisadinga indlela zokuthi sibe lokhetho. Ngalamazwi ngithi uhulumende kumele asidingele imali ukwenzela ukuthi sibe lokhetho olukhululekileyo njalo olusobala, ngoba isisekelo sombuso sithi kumele benze njalo.
Wengeze wathi iZeki ithole izifundo eziningi kukhetho olusanda kwedlula kwele Kenya, wathi bazamazama ngazo zonke indlela ukusebenzelana ukuthi iZimbabwe ikhube ukhetho olungela kuthandabuza, bedinga ukwenqabela amaphutha enziwe kwele Kenya. Igqwetha elibona ngezokhetho umnumzana Kuda Hobe uthe ukusola kweZack imali kuzaphamanisa ekulungiseleni kukhetho, ngoba phela ethi iZack isiphuzile ukuqalisa indingeko zekhetho ezigoqela uhlelo lokubhalisa abantu ukuthi bavote olulokhe lungakaqali sona isikhathi sezidliwa ngumanguwe kangaka.
Kodwa kakula sithembiso sokuthi uhulumende uzakwanisa ukuthi eyithole leyo mali edingakalayo kungena kumkulungwane ezifika ama-$200 million awe-USA.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Alpheus Mapranga, isakhamuzi seHarare, na othe iZeki kayisoze yenelise ukubuthanisa imali edingakalayo ukuqhuba ukhetho ngesikhathi, ngoba uhulumende esaziwa ukuthi akala mali.
IZeki angiboni ukuthi ingakwanisa ukuthi yenelise ukuba le mali ngako raise imali ngako ngenxa ukuthi igovernment ayela mali igovernment ehlule ukubhadala ama teacher yehlule ukubhadala yehlule ukusinika i service delivery right amanzi akini kuma societies even emalokichini eBulawayo kunje sokuyadubuka i teach isuwa isemgwaqweni yonke ngenxa ukuthi igovernment ayela mali
amalungiselelo okhetho lomnyaka ozayo ilizwe belilungiselela ukuthi lizabhalisa abantu abazavota kulolu khetho lisebenzisa imitshina yakulezi nsuku e-biometric voter registration elendleko enkulu okwamagama ukuthenga leyo mitshina elokho ingakabuyi elizweni ngensonto inhlanganiso le ibike ukuba isithole ama-BVR kits angaba ngamakhulu amane 400 kuphela kunkampani eyathola imvumo yokuthengisela ilizwe leyo mitshina yakwele China e-Luxon okufundisa abantu abangaba zinkulungwane ezithola nembili lengxenye 8500 abazafundisa ezinye izisebenzi ngokusetshenziswa kwale mitshina. IZimbabwe ikhangelele ukuba lokhetho kumnyaka ozayo loba nje kungakacaci ukuthi ukhetho lolu luzakwenziwa ngayiphi inyanga sibisibili ngoba abanye besithi ngoncwabakazi ngakwelinye icele kule hungahunga lokuthi engxenye umongameli Robert Mugabe ulakho ukubiza ukhetho ekuqaliseni komnyaka. Ibizo lami nginguGibson Bebe, intshanele izindaba yeStudio 7 ngiseHarare.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai selandule imbiko ethi ulenjongo yokungena kurhulumente wenkazatho ozakhokelwa ngumnumzana Emmerson Mnangagwa alubana umongameli Robert Mugabe ethe wasuka embusweni. Imbiko le iphume ephephandabeni lebulenjini eleReuters izolo njalo ibisithi sokuke kwaba le mihlangano phakathi kwezithunywa zikaTsvangirai lezikaMnangagwa bekhulumisana ngokubambana nxa uMugabe esesukile embusweni. Imbiko le ithe njalo abameli beBhilithani eZimbabwe labo bayawusekela lumanyano. Kodwa isigodlo seBhilithani eZimbabwe sikulandule lokhu. Embikweni wethu lenamhla uTsvangirai yena uthe lawa ngamanga aluhlaza. Amazwi yakhe agcizelelwe ngumsekeli wesikhulumeli sebandla lakhe uNkosazana Tabitha Khumalo.
Njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngobaba uTsvangirai asila sizathu sokuthi sibambane loMnangagwa ngoba sonke siyakwazi ukuthi uMnangagwa yiZANU-PF njalo uMnangagwa nguye ukubulala abantwana baseZimbabwe. Sizabambana njani labo bezanu ukuthi sitholani? Siyakwazi nje lukandaba ukuthi ngo-2008-2009 sabambana leZANU-PF uhulumende womanyana labo namasebenzelo abo asukanti ukubambana lawo asifuni lito kubo. Thina sifuna ukubambana namabandla aphikisayo ukwenza ukuthi siqethule yena leyo Mnangagwa ngoba uma sisitshwa emaphephandaba athi khona yena nguye ozathatha intambo uma uMugabe sesile, so asila kudlelane naye. Thina sifuna ukumkhipha.
Akula ngitsho imizamo eke yabakhona phakathi kukababa uTsvangirai ukuthi ehlangane loMnangagwa kumbe bakhulumisane ngodaba olunjalo?
Hayi, akula mizamo njalo. Asazini ukuthi sathi sisiya kwi-Congress njengebandla le-MDC sapha umlando kubaba uTsvangirai ukuthi kakhulume lezizalwane zaseZimbabwe ukuthi senzeni ngokukhupha leyozane kuresolution yalo mgoqo lozaphuma nawo. Asizange ke sikhulume ngezane, sathi kakhulumisane labomama abamachurchi labontanga labasomabhizinisi amavenda odriver bemchova abantwana bemayunivesithi wonke nje isitethi nostakeholder othwele nzima ngendaba yezanu lapho esamthuma gunta ayikhuluma lapo. Lokhu kwezanu asila sikhathi labo ngoba sizabambana lesita esiyitho silwa nazo ukuthi sizatholane ngaphandle kokuthi bazaphinde basichile futhi phezu kwakho lapho ngingaphinde basila nje bevulabevulana nama-ice.
UNkosazana Tabitha Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Umphathintambo obona ngendaba zasekhaya kwele South Africa uNkosikazi Hlengiwe Mkhize uthi uzakwazisa ngolwesihlanu lwayo nale iviki imigoqo ezalandelwa ngabeZimbabwe abafuna ukuvuselela amaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni kulelo lizwe. Amaphepha la akhangelelwe ukufika emaphethelweni ekupheleni kwalonyaka. Amaphepha la abizwa ngokuthi ngamaZimbabwe Special Permits aqale ukusebenza ngo-2009. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, iZimbabweans in South Africa, umnumzana Nqabutho Mabhena, ukuze sizwe abakukhangeleleyo.
Thina esikukhangeleleyo njengabakhokheli ukuthi umphathi ntambo weza ngaphakathi kwele South Africa uzochazisa ukuthi labo abaphethe incwadi zokucelisa ukuhlala eSouth Africa besebenza, befunda, besenza lezamabhizinesi, ukuthi indlela yokuthi ba-aplaye kuzasetshenziswa yiphi indlela yokuthi ba-aplaye ukuthi lezo ncwadi babe lazo, njengoba sathi lezi ziyaphela mhlaka 31 December 2017. Sikhangelele futhi ukuthi mhlawumbe esicabangayo ukuthi angakhuluma ngalabo abangazange bathole incwadi ngo-2010 nango-2014, ngoba isicelo esasibekayo ukuthi sokulabantu abaningi labo abangazange bathole izincwadi asebelapha eSouth Africa. Asikwazi-ke ukuthi mhlawumbe labo uzobafaka phakathi ehlelweni lolu, kumbe uzathi labo kuphela abaphethe lezi zincwadi yibo kumele bazivuselele. Okunye futhi esikukhangeleleyo yikuthi achasise ukuthi abantu lezo zincwadi bazozenza bekhonapha eSouth Africa kulokuthi bahambe bayezenza besekhaya. So-ke lathi lo leli langa langolwesihlanu sililinde ngamehlwabomvu.
Akusoze kulimangalize nani nxa lingatshelwa ukubana uhlelo lolu mhlawumbe selovaliwe, solumisiwe, kumbe njalo okunye okungayisikho lokhu elikukhangeleleyo?
Sizakhumbula ukuthi ngenyanga edlulileyo uhulumende weSouth Africa singathi cabinet yakhipha istatement ukuthi icabinet sivumile ukuthi kwenzwe lokho ababiza ngokuthi redocumentation yezalwane zaseZimbabwe. Lo owayesethula lowo mbiko umphathi ntambo wezokukhuluma uMinister of Communication u-Ayanda Dlodlo wathi yena umphathi ntambo wezangaphakathi uzanika imlilingwana ke egcweleyo ukuthi redocumentation leyo izahamba njani. Kasi cabanga ukuthi kungaba lo tshintsho kulokho ikhabhinethi yakuvumayo.
Umnumzana Nqabutho Nicholas Mabhena ngumkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, iZimbabweans in South Africa. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kwele South Africa. Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo lwe-Diaspora Forum sixoxa ngokuthola ama-passports lamanye amaphepha aqakathekileyo ezigodlweni zeZimbabwe kwamanye amazwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ilei Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho lakwele Somalia limanyene lelamazwe abensundu ele African Union lathumela isikhali se-drone esavela kwele Melika ukuyahlasela abalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe al-Shabaab. Sabulala amalunga aleli qembu amathathu lamhlanje duzane lesigodlo salelo lizwe iMogadishu. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Human Rights Watch ithi eleChina seliselula isandla salo sokuhlukumeza labo abalisolayo ngokwephula amalungelo oluntu sifinyelela laba semazweni la kumanyano we United Nations. Lokho kuphume kugwalo lwalinhlanganiso olulesihloko esithi The Cost of International Advocacy, China's Interference in United Nations Mechanism. Esigabeni sezizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxa lonkosikazi Alice Bere ohlala khonapha eMelika, lapho ahlangane laye emhlanganweni omkhulu wamakholwa esiKristu oChristian Fellowship International owenzelwe eNew Jersey engcelelane leNew York. Unkosikazi Bere uqala ngokuchasisa ukuthi wabuya njani njalo waqala ngokwenzani.
Igama lami ngithiwa ngu-Alice Gurajena, ngabuya America 9 years ago. Ngabuya lapha ndingwe yesikolo ngifuna uhambo kuyafunda zokupheka ukuthi ukudla kwakunceda njani umzimba wakho, ukuthi abantu bamele badle ukudla kanjani ukuthi bengaguli into ezinjalo. Ngahamba esikolo ngaqeda, ngathi ngiqedile isikolo khonapho ngasembona ukuthi ha lapha eAmerica kunzima ukuthola umsebenzi nxa kungela umuntu omaziyo. So ngakhuluma labantu engambaziyo, ngacela umsebenzi, ngabuza but akuphumanga. Then ngathi sendleze njalo ngasenzithi kungcono ngizama okunye okuchiyeneyo. Ngase ngincediswa ngabanye banjela ukuthi i-IT industry ingani ngcono ngenxa yokuthi abantu abaningi abangaveli lapha bayathola imisebenzi. Ngahamba ngathatha enye ikhosi okuthiwa yi-OBIE, ngase ngithola umsebenzi we-OBIE. So khathesi ngiyasebenza ku-IT industry as an OBIE analyst. Khonokho kuphongutsho nje ukuthi uyanceda abantu abalamabhizinisi ukuthi bakhangele le imsebenzi yabo, bazwisise ukuthi ngabe funa ukuthi imali eningi iphume bakuhambisa kanjani, ngabe funa ukuthi balingane labanye abantu abaphumelelayo bakuhambisa kanjani. Khathesi senile muli labantwana bama bango 2 abafana lendoda yami eyodwa. Siyabonga inkosi nendoda eyodwa. Ngachada 4 years ago emsebenzini wami senhlezi 3 years wona lowe IT, but ngiqeda graduate lo msebenzi wami kwaba le minyaka emithathu eyi-3 ngingakatholi umsebenzi. So nxa ube khona abanye bangakatholi umsebenzi, ngiphonga ukuthi no, ngabakhangela inkosi, inkosi iyabanceda ngezikhathi zonke, ngabangaluzi i-hope.
Sengihlangane lawe emhlanganweni eminingi yamakholwa esiKristu, wena-ke uyikhonza ngayiphi indlela njalo umthanda ngayiphi indlela uNkulunkulu?
Mina uNkulunkulu ngiyamthanda. Nxa kulenge into engiyithanda lapha emhlabeni ngoNkulunkulu ngenxa yokuthi uthando lwakhe empilweni yami, ngakhangela impilo yami uqalisele ilanga lokuqala ngifika lapha emhlabeni, la kufika namuhla ngiyabona ukuthi inkosi ibingithwele ezandleni zayo. Mina ubabami wafa ngilomnyaka owodwa, umamami wayengela sikolo engela O level engela lutho ayelakho. Wathi eqedile ukufelwa bamthathela konke khonokuyana okusesintwini kwezinye isikhathi, wamele aqalise ekuqaleni. But uNkulunkulu lapha sesitholakele sise-America mina lo mamami lo mna wami, ukutshengisela nje ukuthi unkosi ikhona. Ngingakhangela into ezinjalo, ngiyabona abanye abantu abancedisayo abahlala lami and ngaba bengafuni babekwanisa ukuyala, bangenxa yenkosi bangigcina abantu banalabena bangigcina kuhle. So ngiyakubona sewuthi isandla senkosi sasiphezu kwempilo yami, and ngenxa yakhonokho uthande ngilalo lo Nkulunkulu ha lujiyile. Inkosi ngiyayithanda, ngiyafuna ukuyisebenzela lapha engithuma khona, ngiyafuna ukuhamba ngenxa yokuthi la namuhla ngiyambona uNkulunkulu empilweni yami, ebantwaneni bami, endodeni yami, ebantwini endihlangana labo. Namhlanje ngiphambi lapha ngiyakhuluma lani lonke elilaleleyo ngenxa yaNkulunkulu.
Ngiboneke ukhuluma usipha i-presentation komunye umhlangano wo-Women of Dominion lapha ke wawukhuluma ngani ukhuthazana?
Ku presentation engayenzayo ngangikhuthaza ukuthi abantu mele bazwisise ukuthi ukuba ngumntana waNkulunkulu kumele siphile impilo etshengisayo ukuthi siyamazi. Kulokunye ukuthi ngiyamazi uNkulunkulu bese siba ukuba amazi ngeqiniso ukuyatholakala ekukhulumeni kwakho, ekuhambeni kwakho, ekubambeni kwakho abantu. So khonoko ngiyakubongela, yikho ngangizama ukutshela abantu ukuthi akula ndaba lapho wavela kwani ngarephwa ngayenza into eziningi ezazi zimbi, but uNkulunkulu wambonisa wancedisa. So ngifuna ukuthi lonke elilaleleyo angikwazi ukuthi impilo yenu ime njani or yayime njani, but uNkulunkulu uyakwazi ukulinceda lonke libe ne-restoration lekade ikhulunywa ngayo lapha ku-CFI. So ngiyabona ukuthi uNkulunkulu sibili usempilweni yami nxa ukuthi last year ngangikhuluma ngendaba zona lezo emhlangeni enwaphelayo ukuthi akula ndaba lapho wavela khona uNkulunkulu akwazi ukunceda yena akwazi ukuphila impilo enhle sibili kakhulu. And enough labafike basitshela ukuthi konke owathathwa nguSathane uJesu uyakwazi ukukubisela. So ngiyabonga inkosi ngalokho.
Unkosikazi Alice Bere, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, obexoxa loPraxedis Jeremiah eseNew Jersey. Isikondlo seZimbabwe kweleBotswana sesikhweze intengo zokusiza abadinga uncedo olutshiyeneyo kuliwofisi ngokuphindwe kabili i-100%. Kuvika uMartin Gwenya.
Iwofisi yomeli weZimbabwe sedolobheni leHabron ibike ukuthi izakhweza imbadalo yoncedo elunikeza uZulu kusukela mhlazini ngalinyanga kampandula. Iwofisi le inceda izalwane zeZimbabwe ngokundingeko ezifana lamaphepha obhalisa ukuthola ingwalo zokuhambisa ipassport, ukuntshintsha incwadi zokutshayela i-driver's license kanye lokudindisa izincwadi kumbe izithupha kutshengisa ukuthi ziqotho ukusetifya. Eminyakeni ethile edluleyo iwofisi le yathi ukudindisa incwadi kutshengisa ukuthi ziqotho kwangamapula alikhulu 100 pula elingana lamadola lichumi eMelika. Kodwa ngemva kokuba abantu bekhonone kakhulu intengo leyehliswa isiwa kumachumi amahlanu amapula i-50 pula. Kodwa iningi liyethukile ngomvulo litholwa ukuthi inhlawulo isibuyele njalo kumapula alikhulu.
Besingazi ukuthi soku 100 pula ubona umuntu esefikile kuembasi uyazibuza ukuthi mhlambe bakhandelana ukuthi umuntu uma esetisaye iphepha lilodwa kumele ahlawule imali engaka. Kuyasidanisa lokho ukuthi bacharge amphepha loba 1 ngeround price engacharge futhi 410.
Umnumzana James Ndlovu yena obe usuka kwenye indawo engaphandle kwedolobha leHabron ezodinga usizo lokudindisa amaphepha uthi uhulumende weZimbabwe kala mali ngakho usethathela izalwane imali noma ngayiphi indlela.
Kambe abantu bayathathelwa imithelo ekhaya. Ungaphuma phandle kwelizwe kusuke kufane kutsho ukuthi bazama ukudinga imali yokubhadala izisebenzi zembasi ngoba siyazi ukuthi uhulumende kalayo imali.
Ukuthatha amafomu okubhalisa ukuthola ingalo zokuhambisa ipassport sekubiza amakhulu amabili lamachumi amahlanu amapula 250 pula. Okufanayo uma umuntu efuna incwadi etshengisa ukuthi incwadi yakhe yokutshayela iqotho. Uhulumende wavuma nyakenye ukuthi kala mali yokuhlawula izisebenzi ezisemahhofisi namela izibhapha phandle kwelizwe. Abanye babikwa sebehambe inyanga lenyanga bengaholi, kukanti umgcini sihlalo wekomiti yepharlamente ebona amahhofisi amele izimbabwe aphandle kwelizwe umnumzana Kind Nesparatsa wathi isimo sikhona siyayanyisa. Wathi iofisi eseBotswana ingamanye asebhidlika imduli esithi kungaba ngcono uma uhulumente engavala amanye amahhofisi amele izimbabwe kwamanye amazwe. Ngingumartin Ngwenya oyindaba zestudio 7 kisahabron kweleBotswana.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithi kule mikhuba ehluphayo ezihlangana layo enjengokudinga amantombazana kumbe amajaha ukupheka lokunye okutshiyeneyo. UGibbs Dube uxoxa lonkosazana Musa wenkosi Ndlovu, unkosikazi Lindsay Harmon lomnumzana Gary Twala Jackson.
Ngesimesta yami yokuqala sathi sihleze eklasini nje sixoxa. Omunye inkazana esasilingana iminyaka yabona khona bama kubo 18 wathi yena ukupheka kapheke kakwazi lokupheka ngakibo ophekayo ngustepfather. So lapho kukabili ukuthi
kupheka ubaba
intombazana engangami ithi ayipheka akwazi ukupheka, weze khona ukuthi umuntu opheka endlini asiwe la mama ngubaba. mina ngathi lapho emvela khona angeke ngiphumisele abantwini ukuthi ngikhulume into enjalo ukuthi hayi mina ukupheka ngikwazi khula silakho.
Yes, sibona ke ukuthi sosilobali lapha silolinzi Harmon. Ungase sikhangela ke udaba lwemikhuba. Siyakubona lapho uthi kudala abafana babe sithi uyabona. Ubona ngani nxa usemazweni ungakwenza khona kuyadini?
Kuyabe sokungathi kustalker. Kodwa mbone ngathi besithi lwana ubhuti omunye angazithube ngubani enithe ngiqala ukukhomenta.
Ye, ungwenya.
Ubekhanya uyakhekheleza. Isifazana siyabe singafuni lokho. Kumele usukhanye ukuthi kade uvele ujongene. Ungabulokhu umotha isikhathi but lona uyabulokhu uzama lawe nxa uyadinga into elilayo and common kumbe umnxusa esontweni uqalise ukuyi-conversation ongathi uyenzani ukukhuluma uphosa ilizwi uphosa kodwa ube direct. You have to be firm.
Hayi kunjalo ngothi-ke ngithole-ke ubaba-ke uGary Jackson bona zani usecingweni lapha.
Hayi mina ngizothanda ukukhuluma ngendaba yabancane abantwana. Ngiyethuka mpela ngiqala ukubona indlela nje abantwana abaphila ngayo, abakhula ngayo endaweni lezi emazweni lapha. Ngananzelela ukuthi abantwana bale power mpela, bale power yokuthi ungabe ungubaba noma ungumama kumbe isihlobo eseduzane mpela, bale power lana engakuyi-intimidate ukuthi ekukhuzweni lapha mpela bayakhetha ukuthi bafuna ukukhuzwa. Kukhona okunye mpela ngathi bakhuza bakutshela ukuthi bona balelungelo lokuthi wena ungabatsheli lokho yabona. Langethusa kakhulile ukuthi hawu ngathi umntana uzathenga umntana mzathi ngimbonisa futhi nabe sengitshela ukuthi angeke ngenze lutho.
UGary Jackson, unkosikazi Linzi Harmon lo Musa wenkosi Dlovu bekhuluma lo Gibbs Dube. Kwezemidlalo, iqembu leBulawayo City libe ngutshingi lobhanqa leCapes United emdlalweni wePremier Soccer League odlalelwe eHuddersfield koBulawayo lamuhla. Kubika uJoseph Njani.
Iqembu leBulawayo City leliqale ukuhlohla ngehlandla lokuqala yelo mdlalo njalo lihlohlelwa nguIshmael Wadi, kwathi iqembu leCapes United lona lilinganise ngomzuzu wokuqala wehlandla lesibili njalo lihlohlelwa nguJohn Jiwawo. Ekhuluma lentathelo ekupheleni komdlalo, umqeqeshi weqembu leBulawayo City uMandla Mpofu uveze intokozo ngokuthola kwabo umthlomelo owodwa kulo mdlalo.
I think umdlalo uhambe kahle ezengikhulumile phakathi kweviki ukuthi team ezidlakayo le aso team encane aso team elula. Ukuzuthi ngabe sithola umklomelo emthathu kuyabe zisebenza egadalala but sisebenze egadalala inalo hodwa esiyitholileyo ngibona kanungcono sikhangelele ukuthi lapho sesifike khona sesifike emaphethelweni weleague and sokusiba nzima nxa udobha kungcono and namhla ndithabile kakhulu ngokuthola iphoint esiyitholileyo.
Iqembu leBulawayo City linqobele ZBC Caribang 3-2 emdlalweni olandelwe ngowanamhla njalo ngempelasonto elizadlala lele Black Rhinos esigodlweni. Umsekeli kamqeqeshi weqembu leCapes United uMark Mathe laye uthi benze kuhle kakhulu ngokuthola umhlomelo owodwa.
Umdlalo lowu siwudlale kuhle kuwumdlalo ongalula kodwa sibona ukuthi ngendlela akade siqoqe ngayo senze kuhle lanxa uphele ungutshingi lobhanqa asisoli ukuthi sijuwile asifiwanga ngoba ngamuva lapha siwe iDynamo so esizakwenzeka ukuthi sizabuyela futhi siyosebenza esigodlweni simselela umdlalo 1 owebantu Rovers ongalula.
Iqembu leCapes United lizaphenduka njalo koBulawayo ukuzodlala lele bantu Rovers emdlalweni walo olandelayo. Kusenjalo imidlalo iyaqhubekela phambili kusasa lapho iqembu leWange lizadlala khona lele bantu Rovers enkundleni yeColliery. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Peta ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. IZimbabwe Electoral Commission ithi sithole ingcosana kuphela yezigidi zemali ezasetshenziswa ekuqhubeni ukhetho. Umkhokheli weMDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai selandule imbiko ethi ulenjongo yokungena kuhulumende wenkazatho ozakhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa alubana umgabe ethe wasuka embusweni. Lingayikatshana zihlobo zami luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale matukanduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.